Eza lamhlanje indaba ngungo lesithathu mfufu 12 2016, lizethulelwa ngupraxitus Jeremiah. Mnumzana Siro Ndebele wayengusomlomo wedalela ephalamende obhubhe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo ungcwatshwe lamhlanje eplazini lakhe eDenver Farm. Ukuncipha komnotho weSouth Africa, ukutshengisela kwezifundi emakolitshini, njalo le nyathelo elithethwe ngamapholisa lokufuna ukubopha isiphathamandla sohlangothi lukarhulumente olubona ngezemali sokwethuswe izizalwane zeZimbabwe lezamanye amazwe ezihlala kulelozwe. Inani labangena kwinhlelo zokuhlela ezomngcwabo ezama-funeral assurance policies seliqanise ngesilinganiso sokulishumi lanhlanu ekhulwini, 15% eZimbabwe. Abazali bomntwana obulawa yisifo sesibindi uManqoba Mabhena badinga inkulungwane ezedlula amashumi amane zamadola, $43,000, yokumelaphisa esibhedlela se-SPS Hospital kwelemandiya. Inhlanganiso ekhangelane lokukhahlamezwa kwakwaZulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi ikhathazekile kakhulu ngesigwebo sogodo esilokhu silandelwa eZimbabwe ngesikhathi amanye amazwe angasabulali abantu phansi kwalesi sigwebo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sihlaziya okuzakwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha okuhlala kwele-South Africa angasoze adindwe kutsha nguhulumende. Amaphepha la agcina ukusetshenziswa ngomnyaka ozayo. Baza kuthini-ke labo abehlelwa yile inkinga? Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065 laku-15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.